Uma labe kumele abe lenhloni, akumelanga umntalele emsebenzini. Okwaqala kumele sinanzelele ukuthi khona kugcine kubazwa umthetho usenzele ukuthi uchayisane lesikhathi sokuthi akwanise i 70 years nge Second Amendment. But vele yona i Second Amendment ngokwayo iyibugwelegwele, iyibutsotsi, iyibukhukhu sibili obuphindaphindiweyo ngenxa yokuthi iphikisana lezinto ezafakwa ku Constitution zifakwa nguZulu. Ukuthi abantu behleli bebalutshwana baphikisa intando kaZulu batshintshe baguqula imithetho kungela referendum kuvele khona kubi. Umalaba bekumela kunanzelele khonokho ukuze laye aseve ibizo lakhe selingcolile angcoliswa yindlela aphatha ngayo ama-elections ka-2018. Bekumele ukuthi akunanzelele khonoko achiye umsebenzi angajoni ngcinekela ukubuyela emsebenzini kumbe phikisa izinqumo zenkantolo.
Khona ubona luhamba njani udaba lukamalaba lolo?
Osekusenzakala eZimbabwe kathesi kuyayangisa ngoba imithethwandaba isisetshenziswa njenge-extension ye-Politburo yezanu le-Department ye-Military okuyizo izinto kathesi kumbe ingatsha ezikhangela ilizwe. Yibo abarana ilizwe kathesi, yibo abaphetheyo. Sebethethe ke le mthethwandaba bayenze yabo, esenza intando yabo ukuthi nxa into ingavumelani labo bayayiphikisa. Kwesinye isikhathi uzathola lokuthi abahluleli bayethuselwa. Kubi khonokho. Into ezenzakala vele kathesi yokuthi izano PF uhulumende okhona kulento afuna ukuthi ayifeze ngokubisela umalaba emsebenzini. Okuqakathekileyo ukuthi kunanzelele khonokho ukuthi ngaze kuhambe njani. Ekugcineni kwakho konke izano PF lohulumende okhona intando yabo izayenzakala vele ngoba kabalandaba lokuthi abantu bacabangani kumbe bafunani, lokuthi imthethwandaba icabanga njani kumbe ifunani, bazayenza umathanda.
Bakhona abathi udaba lolu lwenza imithethwandaba ibonakale njengenkundla ezingathembekanga. Ungathini ngalokho?
Uvele ngubani ongakwazi ukuthi imithethwandaba yeZimbabwe ingcolile? Nxa silokho silabantu ababevalelwe bencitshwa ibheyili ba-aphile, silabantu abaningi kakhulu ikakhulu laba abaphikisana lohulumende obusayo abakumabandla aphikisayo, lama-activist bayavalelwa, bayahlukuluzwa, abanye kwesinye isikhathi nxa bengasobezanu bangabuthana bayabotshwa, abezanu kababotshwa, abezanu bayatshontsha, bafike ekhothi indaba zakhona ziphelele emoyeni. Kule golide litshontshwayo, kule ndaba zabochombe ezingapheliyo, indaba ze-anti-corruption eziningi ezisemakhodi. Ngubani khathesi eZimbabwe ongathi kakwazi ukuthi vele imithethwandaba yethu ingcolile?